walamukela emweni ngenjabulo ngintungameli inkomo
lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje,
icele leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi seliveze ukuqilibezela ukungabe kusenziwa lugatsha lukaMsitheli kuluhlu lwevoters roll.
Uhlelo lokubhaliswa kwabalelungelo lokuvota kukhetho oluzayo luqale namhlanje. Siza kuzwa ukuthi uZulu uthini ngalolu hlelo.
Kuqhamuka ukungezwani phakathi kwamapholisa lezakhamizi zeinsiza phezu kodaba lokuthengiswa kwenkomo ezifohlileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukhetho olumanyanisiweyo lukhangelelwe ukwenziwa lonyaka, lanxa kungakaziwa ukuthi luzenziwa liphi ilanga, iStudio 7 izalethulela indaba eziphathelane lokhetho luze luyefika.
Sambeni maduda siyovota.
Sambeni maduda siyovota. Sivoteni inkomo.
Asefikile ama election.
Asefikile
ama election.
Icele leMDC elikhokhelwa inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai lithi seliveze ukungabaluleki koluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota ivoters roll okungaba yikuqilibezela. Lokhu kuvezwe esigodlweni saleli bandla iHarvest House eHarare lamhlanje emhlanganweni owenziwe lentatheli zindaba. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Joel Gapuza ukuze sizwe ukuthi kahle kahle kuyini abakutholileyo.
Okwenzakale last week ukuthi umama uMakhoni oHarare North onguye uminista weHome Affairs uhambe wayathenga ivoters roll constituency yakhe. Wathenga njenganamhla, after 2 days wahamba wabuyela wayathenga futhi ivoters roll yona lezi. Usemple nje amawadi amabili, kakhangelanga wonke amawadi.
Kungakutshengisani lokhu?
Now into esizitholileyo ukuthi uthe ekhangela kumawadi amabili, ngamalanga amabili lapha thekhona ivoters roll, ethenga kuqala uthole bekulamabizo ayi 5000 ku-100. Then sekudlula amalanga amabili wasethenga njalo ivoters roll, yona same voters roll wasethola sekulamabizo ayi 17000. In 2 days kusho ukuthi kurejista abantu abafika about 11000 kusuka ku-5000. Okusitshengisela ukuthi kulokungamanga kule kuvoters roll. One, kungabe kuyikuthi kulama voters roll amaningi abalawo kundawo zonke zeZimbabwe. Kumbe kuyikuthi nje kulobutsotsi kumbe kungathembeki okwenzakala ukwenza ukuthi bafake phongo ufaka nje amabizo amaningi kungabhalwanga ngendlela eqondileyo. So yinto esingathi yasidanisa ukuthi sifuna incazelo ukuthi kungabe kuvakelwa yini konke khona.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla ngodaba lona?
Well, i-voters roll ludaba oluqhakatheke kakhulu and asobhulo ukudlalisa ngoba ama-election i-voters roll. So sithethi nanjengebandla asoze siphongu khangela nje sizithule. Sizazama ukuthi sidinge incazelo ku-registrar general e-ofisini kababa uMdedi ukuthi size ukuthi kungabe kubangelwe yini ukuthi ngamalanga amabili kuregister abantu abafika phose 11000. Sesicalculate sakubona ukuthi kube kuregister abantu abayi 3 per minute. Which is almost awungeki wenzakala la emhlabeni ukuthi kurejista abantu abayi 3 per minute. So sizazama ukuthi sikuhlale phansi sibonisa lawo sizwe incazelo ukuthi kungabe kubangelwe yini, beku-era yini e-genuine kumbe kungathembeki nje kumbe kungamanga kuhle kwezinto emabhukwini akho.
Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Joel Gapuza.